salibonani bantu basakazi bomsakazi we-Studio 7 khona ngapha e-America. Siyabonga umsebenzi omuhle elisenzela wona belisethulela wona ukuthi sizwe izindaba ngokugcweleyo ngokucacileyo. Siyabonga kakhulu kini Baba uNkomo, labo Chris Gande, labo Dube khonapho, bonke nje abasakazi bomsakazi we-Studio 7, siyabonga kakhulu ukuthi lisiphathe lezi ndaba ngokugcweleyo. Mina owami umbono nje yilo ukuthi hayi okwenzakala kithi lapha kunzima elizweni. Sathi nxa sizavota ngo-2018 sathenjiswa imisebenzi engu-3 million ngubaba wasesikhundleni ophethe isikhundla manje, kodwa kuze kube lamhlokho kakula lo wodwa esiwuzwayo noma esizwa kuthiwa hayi laphana sokudojadoja abantu. Okutsho ukuthi sokuyahlala kuyinhlala yenza vele njalo nje zikhathi zonke, ngoba kukaze singayilungiselela ukuvota singathenjiswa izithembiso. Kodwa kakuphuthi lutho, kanti esikubonayo kuphela ukuhlukunyezwa kwabantu, ukutshaywa kwabantu nokubotshwa kwabantu. Okuqakathekileyo kuyikho uhulumende okumele asenzele khona kasikuthole. Kakhulu sikhangelele ukubana ngawe silungisela ukuhluphayo elizweni, sithole imisebenzi, sithole lathi ukuzincedisa njengabantu beZimbabwe. Kodwa siyabona zokugijinyela ukubotshwa lokutshaywa kwabantu nje nokubotshelwa ukukhuluma iqiniso. Kuyinto enzima kakhulu ke leyenzakale ezweni lakithi. Bakithi besengikhohliwe ukuthi nizisho igama. Hayi, mina igama lami ngingulove Mochuma ekhezi. Ngiyabonga
kazi indaba ngizandi inyanya indaba yoba ezamukiyo endasenda lutisha lo ukuthiwa ngomkhulu wamathisha osuke wathunjwa thunjwa zakhe mabe awuthi ebantwini hhayi wena bayazi nithi umuntu lo ama-injuries ezile mabe umuntu ophilayo ocabangayo ongathakathi enqondweni yakhe angacabanga ukuthi umuntu angasuka ahambe ezindimaza kabuhlungu aze acathe cathe abantu abakhe bomfuna banamahlonane ngoba vele isiko labo. It's their culture. Sanukuthi it's their culture.
Lapha bakithi kunzima nangu-Isanda hhayi sesithwele nzima. Umbuso kamnankakho sehlulekile, Mthuli lo mnankakho hhayi sebehlulekile ukusibusa bakithi. Angikwazi ukuthi siphile njani lapha elizweni lakithi. Ngiyabonga.
Sayonani abasondela umsebenzi wethu we-Studio 7, ngiyalibingelela lonke njalo ngiyalithanda lonke. Ngithi inkosi kayibe lami ilikhokhelele ngomsebenzi wenu omkhulu kangake elisenzela wona. Zihlobo zami, ngithe ngiyakhala bantwana beZimbabwe, sesilahlekele liqhawe lethu ubaba uDabengu. Kubuhlungu kakhulu ubaba waleli lizwe lethu leli uze walishiya vele engazanga lokuyalibuse ngitsho kakithi. Heyi, siyakhala kakhulu bantwana, abantwana beZimbabwe sikhalela ubaba, sithilala ngokuthula qhawe lethu. Siyabonga umsebenzi omkhulu owasenzela wona lathi sisebancane saze sakhula sisizwa kulo baba uDabengu. Namhlokhu sephumule ubaba. Siyabonga.